sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilishumi elasithupha lasikhombisa kunkwenkwezi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
zaluthile abazitshoyo azilasevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kwaaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngizukukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Abaningi bathi kalimangalisi inyathelo elithethwe yi-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani ye-Zimbabwe ukuphapha zisiya emazweni alumanyano.
Yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo, bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalele ephaliyamente. Bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi.
Uhulumende uthi ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebathiya umsebenzi empentsheni. Abasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa babhekana lodubo lokuswela imisebenzi ekugqibeni kwabo izifundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uthi kalimangalisi inyathelo elithethwe ngomanyano we-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani eZimbabwe ukuphapha zisiya emazweni akulumanyano ngoba zingalungelanga ukusetshenziswa. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume ekupheleni komhlangano wamazwe akumanyano we-European Union owenzelwe esigodlweni seBelgium iBrussels. Uhlangothi olubona ngezokungena lokuphuma kwendizamtshina emazweni la olwe-European Aviation Safety Agency yilo olwethule isiqondiso sokuba zimiswe ukungena ku-EU indizamtshina ezivela emazweni abalisa eleNigeria, St. Vincent and the Grenadines, Ukraine, leZimbabwe ngemva kokwehluleka kwawo ukulandela isiqondiso ezavunyelanwa ngomnyaka ka-2015. Kuthi eleMozambique leleBenin akhitshwa kuluhlu lwamazwe angavunyelwa ukuphaphela emazweni alumanyano ngoba enelisa ukugcwalisa lezi ziqondiso. Isikhulumeli sebandla lezombusazwe eliphikisayo eleUnited African National Council, UANC, umnumzana Alpheus Mapranga uthi lanxa sibuhlungu lesi senzo bekumgceke ukuba kuzokwenzakala ngale ndlela.
Lezi zindizamtshina abazitshoyo azilasevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kwaaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngizukukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Kungumgoqo omkhulu kunkampani ye-Zimbabwe lelizwe, uMapranga ethi sekuvimba enye indlela ilizwe belithola ngayo imali yakwamanye amazwe.
Kuyajanisa sibili ngoba yiyo enye indlela ekade izuzwa ngayo imali eyangaphandle eyama-US eyokuthi umkhonomi wethu ube uhamba kangcono. Nxa sokunje kutsho ukuthi sokuyisililo sibili.
Enye intatheli zindaba eloba izimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lesi sehlakalo yisibonelo sokwehluleka kwahulumende weZimbabwe.
Ilizwe lethu sesifike esikhathini sokuthi kakuselanto enhle esiyenzayo njengelizwe. Ukwehluleka kwebandla leZANU-PF sokubonakala sobala izindla kwamanye amazwe. Ngakho-ke lokhu kutsho ukubana kuyakhuthaza ke abantu laba abakwezombangazi eZimbabwe ukubana ukuthi ilizwe libukeke libonakale njengamanye amazwe ayenza kuhle, futhi ukuthi ibandla leZANU-PF likhitshwe esikhundleni ngoba nanko phela bayafakana ngobuhlobo babo eZimbabwe. Kodwa-ke kakula nguquko esiyibonayo kumsebenzi wayenza eZimbabwe kodwa kwenzakalayo kuphela yiwuyangeka lamanyala la esiwabona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Simba Chikore, wanikwa isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi kunkampani yeZimbabwe, uChief Operations Officer. Ubikwa eholiswa amadola edlula isigidi samadola ngenyanga uChikore, yona inkampani ingangenisa imali lendizamtshina zingekho ezikhona kungezindala kakhulu, zidala indleko yokuzilungisisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center kobulawayo lamhlanje ibinanza iminyaka elichumi isunguliwe, njalo inanza ilanga le-International Day Against Homophobia and Transphobia ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Diverse Families and a Decade of Championing Sexual Rights. Kubika unompumelelo moyo.
Bekungabizwa othandayo lamhlanje e-Sexual Rights Center, lapho abantu abasebenzelana labo kunhlangothi ezehlukeneyo bebethakazelela amalungelo abo emacansini. Umqondisi we-Sexual Rights Center, umnumzana Humphrey Ndondo, uthe yebo bayajabula ukuthakazelela iminyaka elichumi beliswana lokuqakathekiswa kwamalungelo abantu emacansini, kodwa akulula, lokho kulobunzima obuthile.
Njenge Sexual Rights Center sisebenza lama communities esingathi ngesikhiwa marginalized. So kunzima kakhulu ngoba sikhangele ipolitiki yelizwe longomomo wemizi. Akuvumelekanga ukuthi abantu ababulili obufana nayo batshengise ukuthandana.
Umfundisi Loveness Khanye obekulumkhosi uthe abantwana abazalwa belobulili obungacaciyo kumele basekelwe, hathi ukubathatha njengabantu ababi ngoba abazidalanga kumbe abakhethanga ukuba yilokho abayikho khona. Umzali olomntwana olobulili obungacaciyo, unkosikazi Patience Wela, uthe njengomzali sewakwamukela lokhu.
Lamanje ngiyakubona ukuthi into ephilayo ekhona, lami sengikhona ukuthi ngitshele abanye abantu abanabantwana abanjalo abangabazwisisiyo ukuthi umntwana uyisimo bani. Ngicela lani likwamukele makuyukuthi lilaba abantwana abanjalo ezindlini, lingathi ngamadimoni bese libathatha libasele izinkonzweni ezijiyeneyo mbe libase ezinkundleni lithi yabathwasisa.
Osakhulayo obengafihli ukuba yena ulobulili obungacaciyo uthi Neymar Rozwa uthe ngemva kokusebenzelana le-SRC usewazi amalungelo akhe njalo akesabi ukukhuluma ngesimo sakhe.
SRC namhlanje si celebrate the 10 years. We are saying your voice iyazwakala but sizwakale kancane, angithi but push hard i voice yakho yama rights izizwakale until I'll be liberated to go in the streets igqoke ngindlela emfuna ngakhona, until ngize ngihambe lami komantshi, angithi ngishade lo muntu emfuna ukushada laye.
Unkosikazi Memory Papa uthe yebo bayananza iminyaka elichumi, kodwa isisekelo sombuso lokho singacaci okwenza bazizwe bebandlululwa.
Nothing is saying about us. So it means vele semuva and ilevi yethu akula mntu oyinakekelayo. We are champion thina, for example, ama marginalized women like ama lesbian and bisexual people asikhangelwanga. Yana said so it means ama lives they are in danger out there. Ama communities siyaxotshwa ezindlini, abanye bethu we face corrective rape, siyarejwa ezindlini but we can't even go to the police and say I'm raped.
Ophila ngokuthengisa ucansi, unkosikazi Nonqaba Jamela uthe ngemva kokufundiswa ngamagqwetha mayelana ngamalungelo abo sebesebenza kuhle.
Thina njengamasekusegazi hayi impilo yethu singcono kakhulu, silula. In fact ngingathi isi-rights lokho sabakwazi amalungelo ethu njengabomama abathengisa ucansi, hhayi sincedwa i-SRS sube wazi ukuthi sithengise njani ucansi lethu, sizivikele njani nathi emkhuhlane emacansini, sisebenzise njani imali zethu lesi esizitholayo.
EZimbabwe abantu abaphila ngokuthengisa ucansi bathola nzima kubhizimusi labo ukudlula labo abathengayo, kuthi abazalwa belobulili obungacaciyo labo bakhula nzima. ukwamukelwa kwabo emphakathini kuletha ubunzima emulini. Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center ithe izaqhubeka ikhankasa kuze kutshaye lapho okufanele khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mpfumira uthi uhulumende ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebatshiya umsebenzi empentsheni. Umpfumira uveze lokhu edalele ephalamende namuhla. Uveze njalo ukuthi iminyaka umuntu amele aye ngayo kumpentsheni ilakho ukwehliswa. Abantu abanengi asebathatha impentsheni bathola okungamadola okungatsho lutho ngenyanga. Esikhathini esiningi amadola angamashumi amabili kuphela okuyimali engakwani lutho. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi ngamazwi kaMfumira.
Uminister uMfumira ubuziwe ngokuthi benzani njengeministry ukuthi belungisise udubo lokuthi imali eyiyo ephiwa abantu abathatha impentsheni, imali abayithiwa yiNASA, imali yakhona iphansi kakhulu. Ngakho-ke ubuziwe ukuthi benzani bona ukuthi benze abalamzamo yini abalayo njengeministry ukuthi bephakamise imali yona leyo ukwenzela ukuthi labo bantu babe ngabantu abazanelisa labo ukuthi imali leyo ibancede ezimpilweni zabo. Uthe ebuziwe ke uMfumira wasesithi yena njengeministry yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo, bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalela ephaliyamente, bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi isiya esimeni esingcono.
Umfumira uthe basakhangelisisa njalo lodaba lokuthi umuntu kumele thole impentsheni eseleminyaka emingaki. Lapha bakhangelelwe ukwehlisa iminyaka le kumbe ukuyikhuphula.
Into ekhona Nkomo ukuthi ilunga ledalela ubuze lo mbuzo libuze lisithi lona siyananzelela ukuthi kathesi ngomumo womkhonomi abantu abanengi sebetshiyiswa imisebenzi bengakafikisi eminyakeni eyiyo evunyelwayo ukuthi umuntu ethathe impentsheni. Bese kufithi-ke nxa umuntu lo esethe wawutshiya lowo msebenzi ukuthi ephinde eqatshwe yona vele imisebenzi ingekho sokusiba nzima. Omunye uyabe ewutshiyiswe umsebenzi mhlawumbe eleminyaka engamashumi amahlanu kanti ipentsheni ithi uzaqalisa ukuyithola eseleminyaka engu-60 kumbe 65. Okutsho-ke ukuthi lowo muntu uzahlala iminyaka elitshumi kumbe elitshumi lanhlanu engakatholi ipentsheni yakhe. So umbuzo obususithi uyabe ephila esidlali lowo muntu njengoba naye imisebenzi yakhona noma engazivuke akekho umqatshi othanda ukuthi eqatshe umuntu oleminyaka esiphezulu kangako khona kulabantu abaningi abasakhulayo. So lakho uthembisile ukuthi khona phakathina kwamaviki nje ambalwa sizabona umthetho i-police document yabo bazayiletha edalela ephaliyamende ukuthi sizoyibona sizwe ukuthi bathini ngayo lathi bese sipha imibono yethu njengephaliyamende.
Kumnumzana Prince Dubeko Spanda umela iBinga North edalela ephaliyamende sixoxelaye eseHarare. Kulivetok lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe isixoxa ngokulwa phakathi kwabatshayela izimota ezithwala abantu kwele South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika United Nations uambasada Nikki Haley sekutaze umanyano lo ukuthi ubize umhlangano wesiphangiphangi ohlangothi lweSecurity Council ozahlaziya umumo okweleVenezuela. Kulabeqembu labalwa becatsha besiMoslem abedlulisa amalawulo abahlasele isakhiwo esilomsakazo welizwe babulala abantu abayisithupha balimaza abangamachumi amabili kwele Afghanistan. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe sixoxa lomnumzana Princess Banda oseleminyaka elithiyomi lanhlanu ehlala kwele Canada.
Canada mfike lapha 2002, that will make it about 15 plus years.
Uthe ufike esikolo kumbe uqale wasebenza?
Hayi, mfikele emsebenzini. I started working here for the Canadian Red Cross. Then I served in Switzerland for quite a while with the UN, with the World Council of Churches. So I began to cover kanjalo lapha in Canada. First Red Cross, then with the immigration in Canada lapha. Now I'm doing some other project management stuff.
Nxa ukhangele impilo injani khona ngapho eCanada, uqathanisa nje lezinye indawo sike wahlala khona ikakhulu ekhaya?
Ekhaya ngeke saqathanisa lekhaya ngoba I think ekhaya not only ukuthi icomparison yakhona doesn't exist, but no, kunzima kakhulu ekhaya. Kodwa akasithi ngifananise nje iCanada lendawo engihlale kuzo njengeSwitzerland, UK, America. I would say Canada lapha is one of the best places where you can have ibalance yemuli lomsebenzi lokuthi bayakwamukela. Is a very multicultural and open community. Ekhaya ikhonokho nje sona sikhala ngakho ukuthi besides lack of ama opportunities omnotho welizwe lo ngabe lemsebenzi lento ezisoda ezining ama basics nje njengayo communication la esiwathatha for granted, le freedom of speech lento ezinjalo azikho. Kuhle nje ukubaduze lasebadaleni bakosiza ngani nxa ukuthi asigwanisa ukubanceda abadala bakhona sisekhaya lanxa sifundile.
Manje njengomuntu osuhlale isikhathi eside kangaka eCanada, singathi thina kumbe laphandle kwelizwe, ule njongo yini ukuthi uzaphenduka ekhaya kwamenye umnyaka?
Ekhaya but the home is best. So ngeke ngalahla inkaba yami lapho emphuma khona. Yikho nje sizama ukuthi sincedise abasekhaya be through ama development projects kumbe i-political lobbying or supporting ama initiatives of pro-democracy. The whole idea ukuthi in the long run mbona ngizabuyela.
Okwakathesi uhlala lonkosikazi labantwana na njalo ubona njani udaba lokukhulisa abantwana emazweni?
Hayi, mina angilazi ingane nje inkosi ayikambusisa lokho, kodwa ngihlala nkosikazi. Ukukhulisa emazweni ngibona kunzima kakhulu ebantwini abangela amanye ama-family members angabancedisa, ngoba ezinye izinto esizithatha kalula njengasekhaya ukuthi uzashiya kugogo ngale, uthiye kubo-anti ngale, nxa ule problem uyebika kubomalume kubo-anti, ayikho le ndaba. So lo muntu wakho nxa lisithese la seselizimisele ukuthi lihlale emazweni lapha iba nzima, and imizi yangikhona inzima sibili ngikubonile mina. Kodwa hayi, kuyenzeka khona, but akula support system enjengayona le ekhaya. Yikho sithi sometimes uyakhumbula ekhaya nxa usekelwa ngeyindaba ezinjalo, kuba ubona izibhururu zakho zezilenkinga ngendaba yokukhulisa izimuli lapha. Not ukuthi only is it expensive, but kulamanye ama-challenges ayebuzwa kubokhulu abogogo nabomalume kudala ukuthi kumele wena uzibonele nxa usulapha.
Umnumzana Princess Banda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada obexoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ekhona le eCanada. Iningi labasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini kwele South Africa libhekane lodubo lokuswela imisebenzi nxa seligqibe izifundo. Lokho kubenza bagcine bebanjwa ngamandla ukukhetha ukuqhubekela phambili ngemfundo belokhe bekhona kwele South Africa kulokubuyela ekhaya belethemba lokuthi bazathola amathuba okuba ngababalisi emakolishini abakuwo kumbe bethole umsebenzi. UMike Wobe weStudio 7 uxoxela unkosazana Zandile Mpofu, omunye wabasakhulayo ogqibe izifundo ezemithetho i-bachelor's degree in law ekolishini le-University of KwaZulu-Natal.
Amathuba ami okuthola umsebenzi awekho ngoba sengingazama ukuthi ngithole umsebenzi and ama-companies amaningi esala ukuthi bangiqhase because of my nationality.
Ugqibe emfundweni sakho njalo ungomunye wabafundi abayizalwane zeZimbabwe ezingafuni ukubuyela eZimbabwe ngoba akulamsebenzi njalo isimo sonotho asimanga kahle. Njengoba uyacho ukuthi amathuba akho okuthola umsebenzi kwele South Africa lapho uzabe uhola imali esuthisayo aphansi kakhulu, ukhangelele ukuthi uzabe uwenzani?
Into engiyenzayo manje ukuthi I'm doing my postgraduate degree hoping ukuthi isikolo sizongiqasha as a tutor kumbe as a lecturer.
Njengoba ugqibe emfundweni ze-degree elezemthetho i-bachelor's degree in law, ungathola lo msebenzi wokufundisa abantwana ekolijini lakho. Uzabe ujabulile na? Njalo lokho kuzaletha umehluko onjani kusimo sakho?
Ngizobe ngajabulanga, ngizobe ngisebenzela ukuthi ngibe ne-experience ngoba abantu bangaphandle ba-underpaid compared to abantu balana.
Ungomunye wabasakhulayo abagqibe emfundweni zabo kwele South Africa abangafuni ukubuyela eZimbabwe. Lo mbono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze libuyele eZimbabwe?
Ngombono wami ukuthi le nto it will take years ukuthi iyenzakale. Of course it's possible, but it needs like abantu abamotivated to do it. So if thina njengabantu basakhulayo, we can maybe talk, hlangane, we form organizations as of these thina as abasakhulayo and go back home and do that, that will be possible.
Unkosazana Zandile Mpofu isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo usanda kugqiba izifundo zakhe ze-degree KwaZulu-Natal. Sixoxela ecingweni eseThekwini. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Bekule midlalo emibili yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namhla emini yokuyimidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lesithathu njalo enkundleni yeWhite City bekudibene iqembu leChicken Inn lele FC Platinum. Abafana beFC Platinum bathethe yomithathu imiklomelo ngemva kokunqoba beChicken Inn nge-1 kanya njalo ohlohlele iqembu lezivakatshi ngu-Agripa Murimba ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma lentatheli zindaba ekupheleni komdlalo obeziphethe esidukwini namhla kuqembu leFC Platinum Lizwe Sweswe uthe yena bekungekho lula ukuze benqobe.
It was a tough match. Ama teams wonke bedlala. I think we had some good chances esingazange sakwazi ukuthi siwahlole. And then we had pressure. Especially first half, we didn't play our normal game. But after 45 minutes, sikhulumela. Let's go, be patient, knock the ball. Ngavuleka ama channels ukuthi kona sikwazi ukupenetrate sifike ku third attacking zone and then we try to score.
Limpumela icho ukuba iqembu leFC Platinum selilemiklomelo elithumi lesithupha okulinani elilingana leliqembu elihlezi phezu kwengalane lengezi Platinum njalo abafana beFC Platinum bahlezi endaweni yesibili ngoba bona behlohleka lutshwana. Komunye umdlalo wePSL odlalwe namhla esikodlweni iHarare enkundleni yeNational Sports Stadium iqembu leHarare City libe ngutshikilo bhanqa lele Highlanders kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni. iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yesine ngemva kwalempumelelo lile miklomelo eliyishumi lane. Kuthe leHarare City liyale lilokhu lisendaweni yeshumi lanhlanu njalo lile miklomelo yisikhombisa. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili kusigaba se-PSL njalo iqembu le-Dynamos lizadlala le-Black Rhinos enkundleni ye-National Sports. Kuthi enkundleni yenyamunga iqembu le-ZPC Caribbean lizancikelana le-Capes United. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Wobanini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo phelejili.
Ngapasi beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela kamnandi. Hayi ke kwanele zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.